Belem.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMabasa 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu eZimbabwe abathi bakhathazwa ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Mina lokhu ngahlaba ngizonke. Yaphela amandla.
Lokhu sokwethuse abaningi abathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni okunqunda igcona leCOVID-19 emizimbeni.
Angisayahlaba, sokungethusa nje abantu bathi baphela amandla, baba lezizi. Into bani lokhu uzayihlaba uzotho lesiyezi.
Odokotela baxwayisa abantu ukuthi bazivikele kumkhuhlane weCoronavirus.
Umkhuhlane lo usungani uyavuka njalo. Yikho abantu kumele sibaxwayise ukuthi umkhuhlane lo wenza njalo, uyabe uyenza ingani usuku.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalele ubhulo.
Kusegcekeni ukuthi uhulumende lowo ulwisana lokuthi ayakhe ilizwe elilebandla elilodwa.
Abakubandla eliphikisayo bathi kumele ibandla le-MDC Alliance liphole kancane. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Kulabanye abantu asebehlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulwisana legciwane leCOVID-19 abakhala ngezinyalo zomzimba. Labanye abathi kabasuse bahlatshwe ngenxa yokuthi bayesaba okungenzakala kubo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 324,488 asebehlatshwe okokuqala amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane leCOVID-19. Luthi abahlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezingamashumi amahlanu 47,611. Umkhuhlane weCOVID-19 usubulale abantu abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1,556. Loba kunjalo abanye abantu bathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni agoqela eSinopharm eyahluzwa kwele China. Abanye njalo asebehlatshwe amajekiseni la bakhala ngezinyalo zomzimba. Omunye wabo ngunkosikazi Rosemary Musariri ohlala koBulawayo.
Mina lokhu ngahlaba ngizonke nje yaphela amandla. Ngizazama ukudinga imali ngiye kumadoktha. Ayiklinikhi bafika bekuphendukisa vele. Kulomunye la kwawumenza njengahamba amphendukisa bathemelele i-next vaccine yakhe.
Unkosikazi Rachel Moyo laye ohlala koBulawayo uthi wagula kancane esanda kuhlatshwa ijekiseni kodwa okwamanje usengcono emzimbeni.
Into engayisho kuphela ukuthi at least lanoma nxa kuthiwa abantu bavaccinate. Elisi kutholakala amaphilisi oza kuphiwa khona kuqeda kulokhuza. Kube le-support, abantu be-support ukuthi ungezwa something usireact emzimbeni ukwanise ukuhamba ngaphinga. Manje lapho akuyo ukuthola into enjalo. Yikho kwenza abantu be-continue begula. Njalo kula bantu abazavuma ukuvaccinate. Just because khonokho babesizwa ngabanye ukuthi mina phela amandla ngenza so. So yinto esavisa abantu ukuthi abantu bahambe behlala.
Lokhu kwethusa umnumzana Benedict Ngwenya ohlala emakhokoba koBulawayo.
Ngahlaba zisiwa lesiyezi ziphela amandla so lami sokungethusa ukuthi ngiyihlaba injekiseni le. Angisayahlaba sokungethusa nje abantu bathi baphela amandla baba lezizi. Into bani lokhu uzayihlaba uzotho lesiyezi awuphela amandla kodwa kuyinto ethi kumele ukuyelaphe iyawuqeda njani amandla into emele ukuyelaphe.
Baningi abanjengomnumzana Ngwenya abathi kuza kuba nzima ukuthi bayehlatshwa amajekiseni okuthundubeza igciwane leCOVID-19 emizimbeni. Umnumzana Luke Mate uyesaba uyahlatshwa ijekiseni yokuvimba iCOVID-19.
Mina angikavaccinated because hey kuyasabisa kuthiwa hey ungavaccinated uyabalele maqhubuqhubu uyakunjani njani so hey siyesaba mani hayi kuzima.
Umnumzana Adwell Dube ukusimo esifanayo.
Mina ukuhlatshwa ngihlatshwa because zasaba kakhulu kuzi akungana ukungana akukangiphumele egcekeni ukuthi uhamba njani.
Abokholo lwesi-Islam bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bahlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane leCOVID-19. USheikh Ronald Mugayi wakoBulawayo uthi uqakathekile ukuhlatshwa amajekiseni loba beqhuba uhlelo lweRamadan.
Ukholo lwamamuslim kulukholo olubana luyakhuthaza kakhulu ekuzigcineni njengabantu ukuthi konkona kufuze sizivikele yikho wonke okungaba ungaletha into embi emzimbeni yethu. Njengalomkhuhlane nxa ukuthi wena ungumuntu ongathathi ama measures lawo afakwayo okufuze siwalandele, nxa ukuthi awalandezeli lawo ma measures, ufana nalowo muntu ukuthi uyazihambisa kulento ebulalayo ende uyabuzokuhamba ngendlela angayisiyo ephoqana lalokho ofundiswa yini lukhona.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokungaphumi ngobuningi kwabantu ukuyahlatshwa amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele abantu eKwekwe ngeviki ephelileyo esiyahlatshwa ijekiseni okwesibili ukuba kumele bahlatshwe ukuze bengathaphi igciwane le-COVID-19.
These vaccines are indeed a critical tool in the battle against COVID-19.
Aqhatheke kakhulu lama Jackson empini yokulisana le COVID-19. Ukuhlatshwa kungenye yendlela yokuzivikela kulomkhuhlane. Ama Jackson la afundisa imizimba yethu ukulidobha lelo gcikwane lapho lithe langena emzimbeni bese elilwisa.
From the deadly pandemic.
Okuhlangothi lwezempila kahle okhangelane lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19, uDr. Agnes Mahomva kaphendulanga imibuzo esimthumezele yona mayelana lokwenzakala kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuvimba umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende ofisa ukuthi kuhlatshwe abantu abayizigidi ezilithumi eZimbabwe ukuze kuvinjwe kahle ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhlangothi lwezempila kahle luthi sokulabantu abafika phose 48,064 asebehlolwe eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19, bedlula kancane 35,101 asebephephe kumkhuhlane lo elizweni. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 146,000,000 asebetholakale bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kwatshona abedlula izigidi ezintathu 3,100,000. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kusenjalo, uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose ama-219 abahlolwe izolo batholakala bele-COVID-19. Ingcwethi kwezempilakahle zithi lokhu kuveza ukuba lilakho ukumemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 ngesikhathi samakhaza lonyaka. Kusikhuca mfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi kumele abantu balimuke umkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo usungani uyavuka njalo, yikho abantu kumele sibaxwayise ukuthi umkhuhlane lo wenza njalo, uyabe uyenza ingani usuphelile. Abantu bephume phandle-ke bengasalaleli izinqumo lezi ezafakwayo. Lesi-ke isikhathi esibi kakhulu. Umkhuhlane-ke lowo ungamemetheka ufike esandleni sokuthi sifuna ukuthatha impilo zabantu eziningi. Abantu sebegula ngasikhathi sinye, sebeyizama ukugijimela ezibhedlela ngasikhathi sinye. Kutholakala-ke ukuthi hhayi, esibhedlela basoze bayenelisa ukukhangela abantu abaningi ngesikhathi esifanayo. Yikho siyaxwayisa kakhulu mahlabezulu, siyaxwayisa ukuthi lilalele lokho okukhulunywayo. Okwakathesi abantu abaningi nxa kuyenzakala ukuthi lihlale phansi lingaze lahlangana labanye ngoba isikhathi esibi kakhulu. Labo njalo abasebenzayo bakhangele balandele yona lokuthiwa yi-social distancing nokugqoka ama-face mask la khona nokuhlanza izandla. Abaningi bathatha lomkhuhlane nxa besenza iziminye eminye kumbe behamba endaweni ozokuthandaza kumbe behamba endaweni ozokuyamelela imali emabhenki. Lokhu kuyingozi okunye okumangalisayo.
Nxa abantu bengalilaleli sikhuca mfundo Ngwenya, kuyini okungenzakala?
Umkhuhlane lo uzayenza njenge-Fraser le yathatha izihlobo zethu eziningi kakhulu. Kwakukhulunywa ngabadala ukuthi i-Fraser yathatha abantu abaningi. Yikho okuzayenzakala la. Sizaxwayisa, sixwayise, sikhanye ngani into esiyikhulumayo ayila ngqondo. Kodwa ngelinye ilanga liza kubona ukuthi into lezi kade zikhulunywa yizo. Manje siyabe sesilahlekelwe izihlobo eziningi, labanye njalo sesingasekho emhlabeni. Siyalincenga kakhulu mahlabezulu, njengoba nalingizwa ngilapha ngikhuluma lapha labantu laba Voice of America ukuthi ngilizwe lifike kini njalo lukhulunywa yithodokotela siyaxwayisa ukuthi ngali yalalela bakithi mahlabezulu liphakathi kwengozi enkulu njalo ukuthi lizuzo abantu abakhulumayo bekhuluma ngobhubhane bekhuluma kuhle kanje kunzima ukuthi libathole yikho nxa lithe lasibamba lapha emoyeni siyaxwayisa kakhulu mahlabezulu siyalincenga sokuse ebunzimeni singalaleli abantu abalixwayisa izinto ezingekho umkhuhlane lo kumele siwukhangele kakhulu ubhubhane olubi kangaka osuluqethetha imphefumula emningi kwamanye amazwe luyenza iziphithiphithi ezimangalisayo esingakufuniye ukuthi lifike lapha kithi lizoyenza iziphithiphithi lithatha imphefumulo yabantu bakithi mahlabezulu yikho libona ngivuma ukuthi lami ngikhulume lizwe amagama ekhuluma ngento embi kangaka sivikeleni sihlale sinjalo mahlabezulu omunye wakini nxa elixwayisa eliluma indlebe nguye umngane wenu liyakwazi lokho lina bantu bakithi
usiqhwica mfundo osolwayo ngwenya usebenza esibhedlela sempilo kobulawayo sixoxe laye ekholangale obulawayo ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukubumba ilizwe elilebandla elilodwa okuthiwa ngesilungu i-one party state. Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa uthi lokhu kuvezwa yikubotshwa kwabanye babo abaphikisa uhulumende.
Njengokutsho kwa-president uChamisa okusegcekeni ukuthi nxa abantu abakubandla lakhe bengani bayazama ukuthi balandele kumbe bakholise amalungelo abo okuhlangana kubasuka baphange babotshwe basiwe emajele siyazi ukuthi kathesi uCecilia Chimbiri lo Honorable Mamombe basejele bahlukunyezwa kakhulu ngendaba yokuthi benza umhlangano lentatheli izindaba ngakho ke ekusegcekeni ukuthi uhulumende lowo uluyisana lokuthi ayakhe ilizwe elilebandla elilodwa esikuthi ngesilungu i-one party state.
Liluyisana njani lakho khonokho kwenza ukuthi ligcine lisenza ukuthi limele abantu?
Sikhuluma kunje upresident uChamisa usemkhankasweni emathebeleleni ezama ukuthi akhulumisane labantu ngodaba lwe citizens convergence for change oyuhlangana kukaZulu weZimbabwe ukuthi sizama ukuthi sisebenzele ukuthi kube lenguquko endleleni ngendlela kulindlela ilizwe leli eliphathwa ngayo njalo kulindlela okuphathwa ngayo ilungu amalungelo abantu avunyelwana usekelo zombuso welizwe.
Liyavunyelwa yini ukuthi libe libuthana kumbe liyenzeke umhlangano omncane kumbe ngithi kulabantu abalotshwane kulabo social distancing lezi gesture?
Akuvunyelwa lokho nxa ukuthi bandla elizama ukwenza leyo mhlangano ngelika president uChamisa kodwa siyazi ukuthi abo Politburo lamabandla abomonzora cities and PF team B bayahlangana loba sikhathini njalo kusegcekeni kodwa vele lokhu inhlala yenza sikujwayele sikukhangelela ukuthi kuvele kubandla lezano PF lomkhokheli walo umnomzana uEmmerson Mnangagwa ngalolo hlobo lathi silungiselela ukuthi sincinte loba kunciphiswa indlela esingaphathisana ngayo kwezombusazo.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okubandla le-MDC Alliance sixoxe laye ekubulawayo kodwa abalandeli bebandla lezanu-PF abanjengomnumzana Joseph Juma bathi ibandla le-MDC Alliance lisenga ezimithiyo.
Akula muntu ongafisela iwani ukuthi ona angabusi vele emthembu iMDC la injana ifisa ububusi sisabusa thathi siyafisa ngabe siyala siloku sibusa kodwa into ye one party state is not up to us it's about the people ngabantu abazakhetha ukuthi bafuna ukuvotela izalo phefu kuphela kumbe bafuna ukuvotela ama member party nxa bevotela ama member party akula into e wrong lokho okwabo sisi laba abangantu abahle kumeza abasisemajele yike ngikhuluma ngakho kona uyamuntu eyizinto engayishiyo umthetho obususenza umsebenzi wawo obusufuna ukukhala ngakho i-one party state asonto esingayiforce upon the people abantu abazitholoyo bodwa ukuthi bafunani nxa bekhona abantu abafuna ukuphikisa baphikisa kuyavunyelwa kona akula muntu osake waliswa and like kathesi into zivulekile akufanani le sikhathi sikababa umgabe labana kudala kwakunzima vele ukuthi kona ukuchothoze ubaba umgabe kumbe izanu pf ngesikhathi eziyani kathesi abantu bazikhulumela free whether kusemabhawa whether kusemachurch whether kusemabhasini kumbe kungapha abantu bazikhulumela so akula muntu oforce umuntu ukuthi kwenziweni iproblem ukuthi kona kulabanye abantu abathi kona as long as i-result ingasiyona le abayifunayo bona then akusikho akuhamba ngendlela akumelanga uvumakale kuphela
ye kodwa ke kulokunye yini okungenziwa ukuthi ligcine likhulumisana lisenza khona okokufunwa ngabantu ukuthi kumbe kubunje uhulumende omanyano kumbe into ezinjalo jo
uhulumende womanyano uyabe nguhulumende womanyano wani ngoba i-ZANU-PF ile two thirds majority nxa kulezinto kumele zikhulunywe i-ZANU-PF ihlale ivumile njalo ikhululekile ukuthi yona akuxoxiswane nawo kukhulunywe yikubona silama-forums anjengalalana i-Pollard lokunye nje okuvuleka ukuthi kona abantu bakwanise nje ukuthi ona bephume phandle bekhulume ngento zonke ezingabe zibahlupha kumbe ezibakhathazayo
umnumzana Joseph Chuma ukubandla le-ZANU-PF sixoxe laye ekubulawayo singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abafunda emakolijini kwelemelika abafika phose okuyisilinganiso sokungamathumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 63% bathakazelela indlela umongameli Joseph Biden abusa ngayo uphenyo olwenziwe yi-Harvard Youth Poll lutsho ukuthi uBiden wenza kahle okwedlula okwavezwa izifundi ngomnyaka ka-2003 lomnyaka ka-2016 ubusa umnumzana George W. Bush lomnumzana Barack Obama uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Busane Sibanda ingcwethi kwezamasiko esintu sixoxa ngenjelele siyakwamukela kuhlelo baba Sibanda njalo akusiyela ukuthi kambe ungathini ngenjelele
ngibonge kakhulu ukuba kulenkundla mphathi ohlelo yindawo esixhumasa lomdalili ezithunywa zezwe njengoba besiya khona ma izulu linganethi siyocela lapha izulu sikhokhelwa yibona abaphethe amadlozi ehosana sihlangene lapho bonke abezenkolo labesintu izulu belinetha ma kumoshakela ezweni khona into esingayiqondi kahle ezweni besisiya lapho siyokhalaza lapho ilitshe lisiphendule ukuthi kuwonakale lapha lungisani lapha lalapha into ziqonde kuba ngasodimoni bekunguNkulunkulu obekhuluma lathi through indawo yakhe ayikhethile
okwamanje bakhona na abantu abalokhu belandela amasiko enjelele
yebo basasekhona kodwa kusafane la izolo sisukile kumasiko ethu sisukile kwindlela zethu zeqiniso silahlile ubuthina uNkulunkulu uxhumana lesizwe sakhe ngendlela sidale ngaso thina njengoba nesidalile usiphila isiqhedi zethu zokuphila sibe njengoba besiya khona izolo sikhokhelwa yibo phela abaphethe amadlozi ehosana okwa isintu ngesiko lethu ubesazi ngaleyo ndlela namhlanje konke lokhu sikulahlile yikho sibona lelitshe lisakhulumi athi kusenza ilitshe yizithunywa zezwe so zifulathele izwe lo bebesiya khona baya khona nje kodwa akusafani la izolo akusafani la izolo yikho singasawabona imphumela yasenjelele njengayizolo
ivuselelwa njani injelele baba Sibanda
isizwe masihlangane sonke abezenkolo abamasiko bonke abantu bahlangane bonke abantu bazithobe kuphela ukuthi ngingubani lami ngingubani kube khona abomoya abezenkolo abesintu kube khona abomoya abazosikhokhela siye khona enjele siyoncancaza siyosholeza ngoba simoshile silahlile impande zethu silahlile ubuthina uzitshe lingakhulumi sifulathelwe izithunywa zezwe zisifulathele izithunywa zezwe kumele sibuyele siyozithoba abantwini abaphiwe komoya ngabantu xa sikhuluma ngabomoya sikhuluma ngabantu abaphiwe ngokwamasiko ngokwezenkolo baphiwe bayagayidwa isithunywa ngokomoya bayagayidwa ngokwedlozi ngokomoya mhlambe kwenqanqazo kweshe kuyogezwe injelele iyohlanjululwa injelele ziyecela izithunya zibuye zichibilike zibheke izwe into ziyobuyela zilunge singakakwenzi lokho kusesenzima ezweni lakithi ngiyabonga mphathi wohlelo
hayi ke ola mhlasima lapha kuhlelo lwethu lomasiko besilo mnumzana Busani Sibanda ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeveki ezayo
sinesizwe ezokholo lwesikristu zilontukameni komo
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
Namhlanje ke sizakhangela incwadi ngamateyo 28 njalo siyikhanda uvesi 18 sisiya ku 20 kufundeka kanje uJesu wasondelwa kukhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni ngaloko hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhathise egameni likayise nelendodana likamoya ongcwele nibafundise ukugcina konke engiyale ngakho bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe lapha uJesu ukhuluma unika abafundi amandla bona lawo ayilawo kule ayivisa khuluma ngabapriest abakhulu abanika abantu imali ukuthi babathenge ukuthi bakhulume izinto ezingayisizo kodwa uJesu uthi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni amandla angathengwayo sengitshe ezulwini nasemhlabeni amandla angesabi muntu amandla angelavalo amandla angelasikhundla amandla ahlala engamandla ngobana avela ezulwini uJesu uthi ke lawo mandla aphiwe yena njalo esewaphiwe yena usewanika labafundi bakhe ngakhethi bani uthi hambani nizenze izizwe zonke abafundi libafundise konke engiliyale ngakho uJesu wafundisa izinto eziningi uJesu wafundisa ubana udumo lonke kumele luye kuNkulunkulu akula muntu wegazi lenyama ofanele uphiwa udumo lukaNkulunkulu uJesu afundisa abantu uthando ubana othando uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena uJesu wafundisa okuningi kakhulu okuthinta impilo zabantu kungelani lokuthi bayakholwa kumbe kabakholwa uJesu uthi ke abantu abangabafundi bakhe ngabahambe ilizwe lonke bafundise izizwe ukuhlalisana bafundise izizwe ukunanzelelana lokuhloniphana bafundise izizwe ukuthandana bafundise izizwe ubuhle bekuthembakala bafundise izizwe ukuthi omkhulu lomncinyane embusweni kaNkulunkulu kuyafanana uJesu uthi abantu kabenzwe babe ngabafundi belizwi bafundise wonke ke uJesu akufundisayo ngobana uthi kunjalo uzasala labantu kuze kube sekuphetheni komhlaba ngale sake sabona abapriest abakhulu bethenga abantu ngemali uJesu kathenga umuntu ngemali uJesu uthi lokho endifundise khona kakuthengwa kakulandile sikhundla kakulandile ukuba ungubani ngibufundisa impilo yothando yokuthethelelana ukucela uxolo ngokuzehlisa kulabo ohlezi labo uJesu uyamangalisa ngobana amandla ayelawo wayengabuyela lawo ezulwini kodwa kabuyelanga lawo ezulwini wawachiya emhlabeni ewachiya kusobala bonke abantu besazi belalele yikho namanje abafundi amakholo amaKristu akholiwe mpela balamandla wona la uJesu abachila wona okunye uJesu njoba ngichilo akufundisa abantu ukuthi ukhulume iqiniso izikhathi zonke ilizwe umhlaba ukhathele ngamanga imilomo yabantu abaningi isakaza amanga. Sengitsho nje labo abapriesting abakhulu bona labo sizwa ukuthiwa baqamba amanga, lababusi abalezikhundla eziqakathekileyo abaphathi bamazwe sebeqamba amanga. Iqiniso kalikho kubo, kodwa ngamandla uJesu atshela abafundi ukuthi kasenzeni khona lokhu asifundisa khona. Utshisa uqanda emini ebusuku lanini, ngasimeni ngeqiniso likaJesu ngobana ulawo amandla okusivikela kuze bese kuphele ngomhlaba. Asikhulekeni babathi qoyina, sicela ubana amandla akho abonakala kithi phakathi kwabantu labo esiphila labo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungadinwa kusasa. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani, mthwakazi omuhle zimpapo omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla sixoxa lo nkululeko Fuyane owenhlanganiso yeHighlanders Supporters Association. Sixoxa ngohlelo lwabo olujonge ukuthuthukisa iqembu leHighlanders iBoso. Inkululeko, ngiyakwamukela kuhlelo lunjani bafo?
Yebo Mike, ninjani? Banjani nabalandeli beBoso all over the world?
Inhlanganiso yenu likhangela ukwethelela uZulu uhlelo oluzathuthukisa umdlalo wenguqu kweZimbabwe. Bengicela ukuthi utshele abalaleli okuthile okuningi ngalokhu uhlelo.
As abalandeli beBoso, inhlangano yethu izama ukuthi ibise bonke abantu abazibiza amadodana namadodakazi eHighlander. Mangithi Highlander ngifuna singakukhangeleli ezenguqu kuphela, ngifuna sikhangelele as usiko okuyikho esakushiyelwa ngabadala. So sizama ukuthi sikugcine kahle, sikwenze ukwazi ukuphumelela kwelanamhlanje. Yikho esikwenzayo, wonke umuntu all over the world sifuna ukwakha iplatform ukuthi wonke umuntu akwazi ukuba in touch, uma efuna ukucontribute akwazi ukucontribute. Sizorana ama-projects ahlukehlukeneyo kusiya ngezidingo as time goes on. Labo abantu abazobe saziswa khona ukuthi sijonge ukwenzani ngaleso sikhathi, inhloso yokuthi siphumelani kuzosinceda kanjani ukuthuthukisa iHighlanders.
Bengicela ukuthi uchazisele abalaleli ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani.
Nginethemba abalandeli nabalaleli bangabe bebonile ukuthi indlela okwenziwe ngayo ukuthi ku-clearishwe isikoloto bekusasenziswa i-WhatsApp group ebilidwa nguNodumo Nyathi. Yenye indlela yokwenza izinto zenzakale abantu begcwele umhlaba wonke but bekwazi ukusebenzela ndawonye. Sesikuthathe sakuhambisa kuzinga eliphezulu. Khuluma nje i-website ye-Highlanders Supporters Association isilungisele, isisemaphethelweni ukuthi lunge. Sisebenzela phezu kokwenza esingazakuthi iHighlanders Supporters app. I-app siyikhangelela ukuthi wonke umuntu unayo i-mobile phone instead ukuya kuwebsite okusuka kubadide abantu abaningi, but i-app ma unayo ungumuntu uyayilenza na une-app yakho, anything eyenzakalayo, information ekhona, ama-projects abuyayo, announcements ukuthi wathole lapho, konke ma ufuna ukucontributa konke uzobe ukwenza just as i-palm of your hand.
Uhlelo lolu luzathuthukisa njani iqembu leBoso?
Asifuna ukukhangela iqembu eziqembu lebhola, ukukhangela iHighlanders as usiko. Uma sikwazi ukubambisana ngenhlelo eziningi zeHighlanders lokwazi wani ukubuyela kuhistory, iningi abancane abanamhlanje abakwazi ukuthi iHighlanders yaqala kanjani, kwenzakala kanjani kuze kufike kwela namhla. So yonke into leyana silobisa ihistory, sikwazi ukutshengisa ukuthi iHighlanders as iqembu lebhola limi kanjani as i-institution or usiko nayo imi kanjani.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi okugcina bese siphetha lo mhlelo.
Okay, amazwi wami okugcina ngithi kubo bonke abalalele amadodana namadodakazi eHighlanders, hlanganeni madoda, isongo elodwa likhali akhenxeza emaningi, asibuyeni silungise okwakithi. Yilo usiko lwethu, yiyo i-heritage esayishiyelwayo le, singeke siyekele ishabalala.
Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo bafo. Thank you so much.
Thank you.
ayike zulukandaba sesifikile emaphethuleni ohlelo lwanamhlanje sidibana njalo ngolesibili kuhlelo lwe Live Talk The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we Studio 7 olevalisayo igama ngumaygobe bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Kulabantu eZimbabwe abathi bakhathazwa ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe amajekiseni atshiyeneyo kwele Zimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.